Soko izika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zisobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza Washington DC.
Olambulela ku Studio 7 ngesonto mhla ka 9 kuNcwabakazi 2020 uKips Dube. Endabeni zethu lamhlanje. Lamemetheka igciwane leCOVID-19 eZimbabwe. Usungula abantu abedlula ikhulu 102 asebebhubhile.
Lo mkhuhlane unzima kakhulu. Bengizithola ngihleli ngedwa ngize ngibakhumbule abantu abami behleli khona endlini.
Abasekeli bebandla leZANU-PF bathi kumele uZulu adonse ndawonye ngesikhathi izithunywa zikamongameli Cyril Ramaphosa zikhangelelwe ukuya eZimbabwe.
Kulabantu asebegijimisa amanga aluhlelo tyoko benze ngento eZimbabwe isibhebha sokuthisa akusahlaleki sokunzima.
Abanye bathi akulalutho oluzaphuma kulokhu okuzakwenziwa izithunywa zikaRamaphosa.
Laba abantu be-ANC angibathembi right now. Mina kathesa umuntu engithembele kuyo ngibona ngathi i-PFF.
Bayakhala abalwa impi yenkululeko abathi okwenzakala eZimbabwe kayisikho abakulwelayo.
Ngasikhangela ikakhulu eceleni lamazi i-providence akuyisihluko esimali sayo. Kungani kuthiwa kulicala nje ukuthi baphathe ngempi yenkululeko.
Zalethulela ezamasiko, ezabatsha nezokholo lwesiKristu. Zonke lezi ndaba lezinye ngizozizwa kulo msakazo. Yamemetheka igciwane leCOVID-19 kwele Zimbabwe osokulabantu abafika phose inkulungwane ezinhlanu 4575 abahlolwa batholakala belo mkhuhlane lo. Phakathi kwenani leli sebedlula ikhulu 102 abantu asebebulewe yiCOVID-19 kuthi njalo abafika phose inkulungwane lamakhulu amahlanu 1416 sebephephe kumkhuhlane wecoronavirus elizweni. Abantu asebephephe kumkhuhlane weCOVID-19 bathi kuzima ukuhlala endlini lemuli umuntu engahlaselwa i-coronavirus. Umnumzana Sebastian Tini ngomunye wabantu abaphila nzima ngesikhathi belo mkhuhlane lo.
Awukwazi ukuthi ungahlala nabantu bakho endlini njengoba kujwayelekile. Libukela i-TV nje noma yini ejwayeleke ukwenziwa endlini. Uhlala uzivalele endlini e-bedroom wenzela ukuthi kungabi nokuhlangana phakathi kwenu ngoba manje uzobasulela, kwenzeke ukuthi ungabasulela lo gciwane leli. So bengizithola ngihleli ngedwa ngize ngibakhumbule abantu abami behleli khona lapha endlini. Makukhona engikufunayo bengenza ukufona and then bakwazi ke ukungilethela noma ngamanzi.
Uthi kuqakathekile ukuvikela imuli kumkhuhlane weCOVID-19.
Uma usukuleso simo ebengikuso ayisekho enye into engenziwa ngoba manje kumele ubavikele ngokuthi wena uhlale endaweni yakho wedwa ukuze ungahlangani nabo. Yikubavikela lokho ngoba uma ungahlangana nabo usuzabasulela lokho kugula lokho. So bekunzima khona ngoba manje ngifile singathi ngingedwa kanti nginabantu endlini. So kodwa ke ngenxa yokuthi kungumthetho nakhona kuyindlela yokuthi yokuzelapha kumele ukuthi ungahlangani nabo. Konke okufunayo bazokulethela eminyango into efana nokudla noma imithi nje yokuphuza noma yini kade iphuzwa kumele balethe bafike bafake eminyango. Wena uzothatha ke nawe ungene endlini ubuyele endlini udle ubuthathe futhi ubuyisele ubeke ngaphandle. Bekunzima khona ngoba manje uzoba naso leso sithukuthezi ukuthi uhleli endlini kodwa awukhona ukuhlangana nabantwana. Kube nzima kakhulu kimi lokho, kwangihlukumeza kakhulu.
Untini uphinde wathi njalo ungaphathwa ngumkhuhlane weCOVID-19 kumele ulandele iziqondiso zokuvimba iCoronavirus.
Umuntu uma esephethwe yilo mkhuhlane lo kumele adele okuningi, avela akhangelane nomkhuhlane, make sure ukuthi i-hygiene phela ukuhlanzeka kuba phambili ukuze konke kuhambe kahle ngendlela right. Uvikele nabo bonke abantu noma kungesi basendlini nje kuphela. Kungabi nomuntu ovakashayo futhi akuna kuvakasha, akuna muntu oyakuphi kuphi. Bekunzima kakhulu ngoba nabantu bakithi abafowethu bebengakhona, bebengakwazi ukufika bazongibona.
Kwele Zimbabwe abantu bathi kunzima ukuvikela imuli nabanye abantu ngenxa yesimo esibi somnotho. Bayakhala abalwa impi yenkululeko ngesikhathi kulungiselelwa usuku lweRose Day kusasa. Abalwa impi yenkululeko bathi okwenzakala eZimbabwe okwamanje okulomnotho obhidlikayo njalo okukhahlanyezwa ilungelo likaZulu kayisikho abakulwelayo. Umnumzana Petros Sibanda usibalukhulu wenhlanganiso yabalwa impi yenkululeko bekubutho leZipra uthi luqakathekile usuku lwabalwa impi yenkululeko loba nje bethwele nzima.
Ilanga lamaqhawe lilanga liqakathekileyo, liqakathekiswa ngumuntu wonke abaphilayo nabasebasishiyayo abaleleyo ngesikhathi sempi yenkululeko. Siyalunaza ke leli langa, sikhumbula abafowethu, sikhumbula le njongo yabantu abayisukumela besiya empini yenkululeko, ukudinga ukuthula, ukudinga ukukhululeka, ukudinga ukuphila nje okulinganayo sonke singabantu beZimbabwe. Leli langa lisikhumbuza kakhulu ukuthi ngayo impilo yethu namhlanje imi kanjani. Kodwa siyanazela ukuthi lokho esakulelayo kumbe lokho esasikukhangelele akusahambanga ngendlela esikukhangelele ngayo. Sasikhangelele ukuthi khona siphile kahle, sihloniphane, sidle sonke, sithole okulinganayo, abantu abethu bafunde, labasilandela abanawethu bathole ukuthi ilizwe leZimbabwe ngempela lakhululeka. Lalilwela ilungelo lalo, lela i-one man one vote, lela i-economic independence, lela nje ukuthi abantu baziphile nje ngokuthula langokuthandana.
Usibanda uthi kwephula inhliziyo okwenzakala eZimbabwe.
Impi yabalele benkululeko kulezi suku iyadanisa, iyadangaza, izisa ubuhlungu, isihluku yonanxa uyikhangele. Okuthi uzuzibuza ukuthi kathi ukusukuma abantu besithi bayadinga ke inkululeko kambe yikho yini ababekulela lokho. Sibona akula mithi esibhedlela, akula mathuba yokubana ukuthi bazincedise imisebenzi, akula konke okuninginingi nje kufunda ngumuntu nxa ephila. Lamanxa masebetshonile mbebegula abafowethu akuyesabeka, kuyadanisa ukuthi kulo hulumende sibili othi uyanaza ilanga la lokukhulekwa abantu i-Heroes Day, but nxa sikhangela ikakhulu eceleni lama-Zipra veterans akuyisihluku esimangalisayo. Kungani kuthiwa kulicala nje ukuthi baphathe ngempini yenkululeko?
Kodwa umnumzana Wellington Moyo, umsekeli webandla leZANU-PF, uthi abantu kumele bethakazelele okwenziwa ngabalwa impi yenkululeko loba nje bebhekane lokunye okubahluphayo.
Iqiniso esingalikhuluma ukuthi hayi njengoba solusondele usuku lwabalwa inkululeko, singuZulu wonke waseZimbabwe siyalithakazelela, siyalijabulela, siyabahlonipha ngokusikhulula abakwenzayo ngokunikela impilo zabo. Into nje singayithembisa yona njengomuntu wezanu yikho nje ukuthi hayi bona bazokuqhubeka behola ini ipensheni yabo, kodwa kwamanje sesifokase entsheni yanamuhla. Intsha sithi ayize kuzanu beze namakhono abo namaplans abo netechnology yabo.
Abalwa impi yenkululeko bahola ipensheni efika phose inkulungwane ezine zamadola eZimbabwe, 4,800 RTGS ngenyanga.
Umsakazo we-Voice of America osakaza kuzwekazi le-Afrika okugoqela eleZimbabwe ususebenzisa i-satellite SES 5 ku-band le-C-band. Nxa lifisa ukuba kwazi okuningi ngalokhu, ngenani ebulenjini be-internet livule ikhasi le-VOA Ndebele elithi www.voandebele.com. Okunye uza kuthola ebulenjini bokuxhumana obe-Facebook ku-VOA Ndebele naku-Twitter ku-VOA Ndebele. Saqhubekela phambili silethulela indaba ezilohlonzi ngendlela esiphakeme.
Abakubandla leZANU-PF bathi kukhangelelwe ukuthi izithunywa zikamongameli Cyril Ramaphosa zizakhulumisana leziphathamandla zikahulumende weleZimbabwe abaphikisayo kanye labanye abantu abatshiyeneyo kulungiswe okunye okuhluphayo elizweni. Kodwa abantu abanye bathi uNkosazana Baleke Mbete noDokotela Sydney Mufamadi bachitha isikhathi. Umnumzana Joseph Chuma webandla leZANU-PF uthi abantu kumele badonse ndawonye. UChuma uthi inkinga yokuthi abantu baqamba amanga ngokwenzakala kweleZimbabwe.
kulamantu asebegijimisa amanga aluhlelo tshoko benze ngantu eZimbabwe isibhebha sokuthisa akusahlaleki sokunzima hayi abantu ake sifundele ukwezintethe and lani njengentatheli izindaba ngicela ukuthi kona siyenzeni into e-justifiable and fair for Zimbabwe ngoba ukuyibulala iziguqe phansi ngamadolo ikuyibulalela umuntu wonke ayiyibulaleli iZanu PF ngomnangagwa ibulalela everyone ongweZimbabwe
kodwa umnumzana Mthulisi Hanana umqondisi wenhlanganiso yeDumiso Dabengwa Foundation uyakuphikisa lokhu
ukuthi sicatshile kuyatshengisela ukuthi kule khona okungabanga kuhlela izweni ngoba kula muntu ongaphongobalekela lapho kule nkaba khona ekudeni so sile crisis elizweni kodwa ke kuhle khona ukuthi kuthiwe bakhona abantu abavela ngaphandle abangabe bezosincedisa ukuthi sizwanane kodwa kuhle ngapha kuyangisa ihlazo linganani ukuthi sehlulane thina sodwa kuze kungenele omakhelwane okwesifile nthanda ukuphawula ukuthi kulobunzima ngobukhulumende wethu ukhiphe istatement wathi kakula problem eZimbabwe kula crisis into ekhona kuthiwa kulama terrorist kulama bad apples kulama forces kulama dark forces so angazi ukuthi laba bathunywayo bazenzisa yini ukuthi bazwane ba, lohulumende ngoba njengabona izolo abanye kuma Twitter besithi ubaleka mbethe vele ngubhururu kamnangakho
ukuzozana Vivian Nomala Ngabhebhe olandela ezombangazo uthi kumele ibandla lika Julius Malema kube yilo elingenela kwele Zimbabwe hathi ibandla elibusayo kwele South Africa ele African National Congress
nakuzisaza kuma bekomisipho olukhangelane labantu eZimbabwe zethu ukuthi hayi balitho ngeqiniso uhlupho nanje akulankinga yinto okumele yenzakale vele kodwa ukuthi mina laba abantu be-ANC angibathembi right now mina kathesa umuntu engithembele kuye ngibona ngathi i-EFF yinto engakwazi ukuthi sikhulume iqiniso mabe ngathi bathuma abantu be-EFF ngo-understand kodwa be-ANC ANC kumini ifike kuhulumende wezanu PF bakithi abantu besihlupheka benjalo
umnumzana Justin J Moyo olandela ezombangazwe uyakusekela lokhu
i-ANC ngeke izilume iyenze anything iyafana nje njengayizanupf i-ANC like into ezifanayo akulanto yotshintsha bazohamba beyokhuluma indaba yangikhona izophelela emoyeni abakho serious ngeZimbabwe maybe bakholisa ubana amaZimbabweans ebehambe ngakhalayo esebenzela imali engela into imali encane e-South Africa bayakholisa nje I think ngakuthi abakhethe omunye umuntu ongabuyi ku-ANC lani ukuthi esekhethe umuntu we-ANC
bakhona abathi kumele abantu abahlala eMatabeleland balwele uzibuse wabo hathi ukuthi bamelele okungenziwa lelizwe le-South Africa kwele Zimbabwe umnumzana Nkululeko Gobalanda Mathe oyibandla yemthokazi Republic Party usekela umbono lo
ayikho into eliqiniso ezakhulunywa izanu since 1980 ngene esitulweni so mina into engizayifisa ukuthi ngitshele abathokazi ukuthi bantu bakithi asizazini singobani sisebenzele ekithi sithathe ilizwe lethu nje
akwaziwa ukuthi unkosazana Mbete nodokotela Mufa Madi bazafika nini kwele Zimbabwe uhulumende weZimbabwe kuthiwa wephula amalungelo kwaZulu kodwa umongameli Emmerson Mnangagwa labanye bakhe bathi balwisana labantu abakhanya ngani bangamalocaja abaphikisa ongela ngqondo kusenjalo kulabanye abantu abacela ukuthi ilizwe lonke jikelele lihlenge unkosazana noxolo Maphosa umzukulu kamnumzana Joshua Mzasa Ngulube okubikwa ukuthi uvinjwe ukuthi aphume endlini kaNgulube kulandela ukuthunjwa kwakhe ngabachathengelwa ukuthi ngamapholisa ensitha adinga uNgulube ngamehlo abomvu unkosazana Maphosa uthi abamthumbayo bamkhumula izembatho zonke bamkhahlameza okwesikhathi eside ukuze aveze ukuba uNgulube ucatshe ngaphi uNgulube udingwa ngabezomvikela abathi wayesekela ababefuna ukutshengisela mhlaka 31 Ntulikazi bekhonona ngobukhohlakali elizweni leZimbabwe lokunye ngasenelisanga ukukhuluma ngodaba lolu lesikhulumele zamapholisa usenior assistant commissioner Paul Nyati ubengaphenduli umakhale kukweni wakhe omunye wakusimo lesi esifana lesika noxolo Maphosa ngutawanda Mujehiwa umzukulu kamnumzana Mduduzi Mathuthu umhleli weZim Life ochathele abezomvikela okwamanje abathi wathuthuzela ukuthi uZulu ahlamukele uhulumende baningi abantu ababaleke ezindlini zabo abadingwa ngabazomvikela. Singangeni kusigaba esilandelayo, sikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafutshane. Ilizwe leMalawi lithi umuntu wonke sokumele agqoke okuvala amakhala, okubizwa ngesilungu ukuthi ngama masks, ukwenzela ukuvimba ukumemetheka komkhuhlane we-COVID-19. Kulabantu abedlula kancane izigidi ezinhlanu, 5 million, asebehlolwe batholakala vele COVID-19 kwele Melika. Ucwaningo olusanda kwenziwa kwele Cameroon luveza ukuthi abantu abaziphilela impilo yakudala, abanjengabohlobo lwama-pygmies, lama-kiddies, labanye, kabaguli umkhuhlane we-COVID-19 okwamanje loba bethanda ukuxhawulana. Okwamanje sike sizwe ezamasiko.
Senganamasiko senziwe manje
ngelo baba mkhulu.
Uhlelo lwamasiko lokuphila kwabantu nsuku zonke sixoxa ngamalobolo. Kambe kwenziwani kulezi nsuku kule COVID-19 nxa kulotsholiswa kumbe umuntu elobola? Ake sizwe unkosikazi Chester Sibanda uMandlovu.
Akuvumi esintwini, kodwa ngomumo wona lo okhona ngibone ngani kuzavuma. Kanti njona kwesinye isikhathi abantu babekhatshana lakhatshana.
Abantu kumele benzeni?
Izumu ingaba ngcono ngoba liyabe likhangelene, limbone umkhwenyana laye ebabona abadala, likhulume liphendulane. Ifoni liyabe lingabonani. Ngibone ngani sibili yona lo mumo okhona sibili, lanxa kungavuma esintwini sizavuma ukuthi kuzavuma ukuthi kube njalo.
Kambe umnumzana Edson Moyo, yena oyincwethi kwezamasiko esintu, uthini ngodaba lolu?
Kubalulekile ukuthi abantu balobole bangasebenzisa ubuxhakuxhaka bamanje obe-Zoom ukwenzela umkhuhlane we-COVID-19 ungamemetheki. Khona ngokwesiko abantu kufanele bahlangane, bahlale phansi, kodwa ngoba kune-COVID-19 manje abantu abakwazi ukuhlangana. So abantu bangasebenzisa ubuxhakuxhaka bamanje balobole ukuze imisebenzi uhambe kahle ngelobolo.
Yes, lo mama njalo u-Andreas Dube.
Ilanga lamalobolo ukuthi lize liyefika, kuyabe sekulento eziningi esezenzakile. Yikho ke kulalokho okuthiwa ngo-social distancing, kuthi liyabe limela khatshana khatshana. Kule ndlela eyabe ivele isetshenzisiwe eyabobabakazi labomalume, kusiyabikwa ukuthi sifuna ukulobola, kubonwana kunjalo nje. Ngasa kusiyafika ukuthi ilanga lokulobola, omalume labana labo babakazi labo sisi babe sebembonile lwana muntu, babona lamadumpu akhe, babona labakibo kwakhulunyelwana. Yikho ke bayabazi, bona ngani indlela yokuthi kubona ukuthi bayahlolwa yini njalo sebehloliwe.
Kanti akutsho ukuthi phela nxa umuntu elobola kumele phela abonakale, umuntu abone ukuthi umalukazana wami ngulo kumbe umkhonyana wami ngulo. Ngakho ke kuyavuma yini ukuthi uhlangane lo malukazana kumbe lo mkhonyana kube Zoom lapho?
Nxa sesifika kulanga lakhona lokulobola lelo, ye kungalotsholwa sibili, mina angiboni insolo ukuthi kungalotsholwa nge-Zoom. Njoba sithi kulabadala kuyabe kuvele sokuke kwalungiswa sokusiya ngokuthi abantu bakhatshana okunganani, njalo kuyabe kulabanye abantu abamela abazali njengabo babakazi labo malume ababe beyibo abakonkazana behlangana nabo kujaha. Izinto ezingalungiswa lezo kwenzakale ukwenza ukuthi umhlaso kulungile ke izinto sezibuyele kule ukuthiwa new normal. Kungalungiswa ukuthi kuxoxiswane ke abantu labana babonwe. Angiboni ukuthi kulomkhuhlane kuyavalela ukuthandana kwabantu lokuthi abantwana bathandane balobolane baqhubeke ukuthi sebefuna ukucandela umuzi.
Hayi, abadala bathi ongapheliyo kuyahlola. Asihlangani singabaphelileyo ngeviki ezayo. Ndithele ithuba ukuthi mbonge ubaba u-Edson Moyo, umama u-Angela Sidube, lo mama uJester Sibanda, umandlovu
ngicina masiko wethu owangusenziwe mandlovu ngicina masiko wethu owangusenziwe
isikhathi sohlelo lwabasakhulayo
Yebo 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 mthakaso muhle zimpapo muhle ngikudibana nokuhlelo labasakhulayo ngingumike gove namhla kuhlelo sixoxa labatsha ngesimo somnotho njalo ezombusazwe elizweni intsha ilakho ukuzithuthukisa na kuhlelo silonkululeko mathe osakhulayo obetshengisela e-embassy kwele-South Africa ngolwesihlanu odlule njalo okubandla lemthwakazi Republic kanye lo mnashe mtutsa owebandla lezano PF asizweni umbono ngamathe
ngisiza kakhulu uhulumende lo uyasincindezela usincindezela ngezepolitiki ikakhulu thina ifuture yethu abontanga abathi uyasebenzisa kakhulu into zelendi azisebenze ngezepolitiki ukuthi manje uma ufuna ilendi ufuna ama projects sokumele uqale ujoine izano khona uzathola ilendi ngaphandle kwalokho ke ifuture abontanga iphelele emoyeni sigcwele emazweni kuma diaspora ukukhokhela kubuka mnumzana uMnangagwa ohlala ethembisa amanga ngezithembiso zakhe ezingaphezekiyo
kuyezwa abanye ontanga bekhuthaza uZulu ukuthi asebenzise indlela ezishiyeneyo eziveza sobala ukuthi abathabanga ngobukhokhelo kukamongameli Emmerson Mnangagwa kodwa uhulumeni yena uthi uyazama ngamandla akhe wonke kule land audit elizweni i-land audit izayenza ukuthi abatsha bathole umhlaba kule Empower Bank yona ezayenza ukuthi abosomabhizimusi abasakhulayo bathole imali ukubona njani lo
amalungelo wethu ayaphulwa manje ngohulumende nalo ezano ngapha ezithi new dispensation ngiyakhuthaza kakhulu ontanga manje ngesikhathi samanje ukuthi kabaphakame ngesikhathi samanje sizilwele inkululeko yethu sezandleni zethu ngaphandle kokuthi sizilwele thina ontanga angiboni ukuthi sizaba le kusasa yelihle
hayi siyabonga mathe ngokungena kuhlelo asizweni umbono kaMtutsa
ufuna ukuthi abayouth athole imisebenzi yikho thina ngo-2018 sasikhankasa sithi thina sifuna ukubambanisa isizwe sifuna ukulwa lobugwelegwele i-corruption iproblem esibe layo brother Mike ukuthi 2 years down the line silabantu abalokhu besenza ukungezwa besihla ngokuthi bona basebenzisa u-section 59 we-constitution obavumezayo ukuthi benze ama-demonstration kodwa siyakwazi sikhangele i-history yeZimbabwe ukuthi ama-demonstration lawa kazibe peaceful yindaba yokuthi abantu bathi bafuna ukumasha emgwaqweni ukuthi uhulumende owavotelwayo ngo-2018 akhithwe ngodlame kulokuthi abantu bekhuluma ukuthi singakwenza njani ukuthi imisebenzi ibe khona i-problem yokuthi abantu babhizi bakhuluma ukuthi ZANU-PF must go uyazibuza ukuthi iye ngaphi ngobuqini yavotela ngo-2018 ukuthi ibe khona up to 2023
nxa sebesithi ZANU-PF must go kuveza soba lokuthi sekekhathele ngobukhokhelo kukamongameli Emmerson Mnangagwa kuyini okumele kwenzakale ukuze silungisise indubeko zabatsha elizweni
it is their right ukuthi bethi ZANU-PF must go but into ekumele yitsho yukuthi mina umbuzo wokuthi ilizwe likhokhelwa ngubani ngumbuzo obuzwa kanye emnyakeni emhlanu lowo mbuzo uzabuzwa nje ngo-2023 so between these years akula muntu ongafuna ukuthi uzabuza ukuthi zakho esingakusho thina kathesi ukuthi abantu kumele bebambisane sibe ndawonye njengabantu abafuna ukuthi ilizwe labo lithuthuke siye phambili
njengoba konke lokhu lokhu kuqhubekela phambili kuyenzakala uhulumende esithi hayi thina siyazama abatsha benabe esithi asitholi lutho kuyini okumele kwenzakale ukuze abantu bathole ithuba lokuzithuthukisa elizweni
iproblem isilayo program hiking abantu abacomplaina ku social media bengazange behambe on the ground siyakwazi khathe during i-COVID i-Ministry of Youth irelease i-17 million eyama-youth do you know of the people who benefited in Bulawayo I tried to look for a name that I could recognize ezanu-PF I only saw 3 names the rest of the names are well known people abantu abaku-civic society abantu abangelandla ezanu-PF they applied for the program that's why they benefited
hayi siyabonga mtutsa ngombono wakho mthakazi omuhle isikhathi sesidliwe ngumangoyi sesiluxuba lapha uhlelo lwabatsha olibalisayo ngenjabulo igama lami nguMike Gove bye bye
siyabonga kakhulu Mike Gove sike sinike ithuba untungameli Nkomo kwezokholo lwesiKristu
lamukela kuhlelo vuselela umoya igama lami ngontungameli Nkomo lamhlanje ngilomfundisi Thande Kozintimkandla. Usiphathelene mfundisi.
Siyahlangana bathandekayo wenkosi ngolunjalo usuku uNkulunkulu avumele ukubana sibe ngabaphilayo phakathi kwezivunguvungu leziphithiphithi lezi ezigoqele umhlaba wonke. Namhlanje ilizwi lethu sizalithola encwadini kaJona, eyi testamente elidala isahluko sesibili. Siyabala nje indima ezimbili lapho kufundeka khona kanje. UJona wakhuleka uJehova uNkulunkulu wakhe sezivilinini zenhlanzi wathi, ekuhluphekeni kwami ngakhala kuJehova wangiphendula ngisesiswini sendawo yabafileyo ngamemeza wezwa izwi lami. Zihlobo ezithandekileyo lapha sizwa uJona esephoselwe elwandle kuthiwa wakhuleka esesiswini senhlanzi endaweni yabafileyo ngobana uginyo kwakhe kwakufana lomuntu ofileyo. Xa sikhona sihamba lapha emhlabeni ziningi inhlanzi ezisiginyayo size sizibone singabafileyo. Siyakwazi ukubana kulezi nsuku olomkhuhlane lo okhona abanye uyababamba bedlule emhlabeni, abanye uyababamba basile, abanye abakwazi ngikhuluma kunjenje ukuthi babambe ngaphi bathiye ngaphi ngobana basendaweni efana lomuntu ofileyo. Abantu bathwele nzima phakathi kobunzima bomkhuhlane. Siyabona nxa sithi siyakhangela silalela sisizwa ngendlebe, sibona ngamehlo sicabanga ngengqondo ubunzima abantu abaphakathi kwabo. Sibona imfanekiso eshaqisa igazi abantu abaphilayo sebefana labafileyo ngenxa yokuthi impilo esiyiphilayo ilukhulu kumangalisayo. Abantu abasakwazi ukubana babambe ngaphi bayekele ngaphi. Ilizwi lami lanamhlanje liya kulabo ababangela ukuhlupheka kwabanye lalabo ababangelwa ukuhlupheka nabanye. Lina elibangela ukuhlupheka kwabanye abantu libafaka endaweni yabafileyo lifana lenhlanzi leyaginya uJona abantu bavalelwe phakathi balokwesaba bayethuka. Ake lithinteke kunembeza lilondoloze impilo zabantu bakaNkulunkulu. Abantu bayakhala bayabubula ukusa kwamalanga, abantu bayacathiswa, abantu bayachaywa, abantu bayathethiswa, abantu benziwa yonke into engabe ikhona. Abantu bafana loJona esesisu senhlanzi bathole nzima kabaphefumuli, ulaka lomhlaba luphezu kwabo. Kodwa uJona ke wathi sebone konke khona lokho uthi wamemeza uNkulunkulu walizwa ilizwi lakhe. Lina eliphakathi kobunzima lina manqamo mathupha izihlobo zenu omakhelwane labanye abantu nje, bizanini igama likaJehova uNkulunkulu uzakuzwa lanxa sithiwa sekutheni, lanxa kuleziqhwaga iziqwabalanda abangalaleli ilizwi lokukhala kwabantu ngobana bayizacuthe endlebeni, abanye inhliziyo sezaphenduka zaba ngamatshe, abanye velo nembeza abakwazi ukuthi into enjani. Kodwa ukhona olalelayo ezwe sisezinsizini zona lezo aphendule imithandazo yethu. Lina lonke elisebunzimeni namhlanje elifana loJona esesiswini senhlanzi, memezani kuNkulunkulu. uNkulunkulu uzalizwa ilizwi lenu, uNkulunkulu uzalalela imithandazo yenu. Asikhulekeni Baba Thixo engcwele, ngiletha abantu bakho ngendawo ngendawo langezimo ngezimo. Lalela usezulwini uphendule imithandazo yabo. Amen.
Lolo bekuluhlelo vuselela umoya silomfundisi Thande Kozintimkandla. Asibeni sonke kuhlelo lunye ngeviki ezayo. Lilami uNtungameli Nkomo.
Siyabonga kakhulu Mfoka Nkomo. Singakagqibi uhlelo lwanamhlanje wothi sikhangele ebesilazo liyabe medela igciwane le-COVID-19 eZimbabwe osuku labantu abedlula ikhulu 102 asebebhubhile. Abasekeli bebandla lezanu-PF bathi kumele uZulu adonse ndawonye ngesikhathi izithunywa zikamongameli Cyril Ramaphosa zikhangelelwe uya eZimbabwe. Kodwa kulabanye abathi akulalutho oluzaphuma kulokhu okuzakwenziwa izithunywa zikaRamaphosa. Bayakhala abalwa impi yenkululeko abathi ukwenzakala eZimbabwe kayisiko abakulwelayo. Silugqiba lapha uhlelo lwethu olamhlanje. Olivalelisa ngoGibbs Dube ngisithi kasihlanganeni ekuseni ngo-6:30 a.m.